kubanzima kakhulu ngoba abanye ngesikhathi sokubetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa i-advanced state of decomposition. And kubo Stilfontein kwabe kungamaqembuqembu amaningi abotsheketha. Asikho ukuthi bonke bebesazana ukuthi lo mbani lo mbani. Yebo laba abazanayo kucisha kube lula, kodwa still phela ukuthi umzimba uziphiwe abanikazi kumele kuverify beyond doubt ukuthi lo muntu elisitshengisa yena nani ngowenu.
Ye, sizwa njalo kuthiwa kulabanye ababanjelwe emgodini eRutherford khona ngale abanye bangikhona badabuka eZimbabwe, liyenzeni ngakho khonokho?
Sikhuluma nje namhlanje besihlezi imeeting nama-families alabo bantu e-consulate, sizama ukulubeka lolu daba. Udaba lokhona lu-tricky njengalono lwase-Stilfontein ngoba i-issue ebankulu even ku-government ye-South Africa ukuthi abantu basuka bengene emgodini eyabeka yayisivaliwe ukuthi kungabi lo muntu ongenayo. So even nama-rescuers kuba yikuthi bayatsho ukuthi nabo i-safety yabo abayithe lapho, and manje i-government kunzima ukuthi nayo ithi inikezela ngama-rescuers angagcina nakho sokule secondary disaster futhi ngesikhathi bezama ukuseva i-disaster. Kumanje khonapha ngoba lesiga senza mhlaka 22 November abasurvivayo bathathu, abanye sebesaziwa ukuthi bashona, abayi-10 laba kwaziwa yibo esizama ukucelela bona uncedo lokuthi urescue. Kuba a very very complex thing even between ama-governments on how to work this out ngoba i-government ye-South Africa nayo kuyabe kubukeka ku-reckless kuma-families ama-rescuers ukuthi kanti yona ithethe njani ama-rescuers waphosela emsebenzini obonakalayo ukuthi lawo ma-rescuers nayo angagcina engasaphephanga. So kuba naleyo nto nje ukuthi from a distance umuntu sengazitshela ukuthi kabafuni ukunceda, but ku-more complex ukubakhipha labo bantu than it looks from the surface.